i-cash out naleyo ibiyinto ekade vele siyiyo ekade senza ukuthi umuntu enelise ukuthola okungamasentinyana ukuthi akubambe esandleni kwenze enelise ukwenza ezinye izinto ngoba kathesi nxasokunje uzathi uyavukela ebhenki bakutshele ukuthi kasila cash awuselanye i-alternative yokuthi usungathola ngaphi imali ngoba thina kithi ngase ukukhangela i-cash in cash out ayisiyo mbangele yokuthi kungazi kwaba le mali elizweni kodwa ilizwe lona ngokwalo kumele libe le mali eyenela abantu njalo imali yakhona abantu benelise ukuyithola emabhange ngokade vele kade kusenzakala so thina sikuthola kathesi ukuthi into kategoriyo kabukiswe imali elesi sindo elizweni if it means that join rand
bona abantu yiziphi inhlelo abalazo zokuziphilisa njalo lani njengenhlanganiso ebamelayo libancedisa ngani
okukhona ukuthi abantu bezibaphe njengoba lisazi ukuthi vela ama-industry amaningi avaliwe so okukhona ukusebenza khona not imisebenzi naleyo engelamabizi ukuthi umuntu uyavuka ekuseni agade nalowo zokoko kade ejidile kade e-50 cent useyidola kathesi ukuthi ahambe edolobheni la ozabe lokho ethengisa konke akuthengisayo kumbe uthengisa imithi yamahuku kumbe uthengisani yindlela abantu abaziphilisa ngayo ngezinye indlela sile i-informal economy abantu baphila ngokuthi bathengise konke abangakubamba bakuthengise njengenhlanganiso sithi ukuthi hayi ngabe kuthi uhulumende uyakunanzela khonokho avula ama-industry okwakuqala okwesibili ngabe uyakunanzela futhi kube le mali elizweni ngoba khonkani kuba le mali elizweni kungenza ukuthi intengo yehle ngasikhuluma ngemali kasikhulumi ngemali ephoma kuba yimali nje sifuna kube le mali elesisini ngezinye indlela sifuna kube le-confidence kwi-economy kungaba le-confidence kwi-economy le currency yakhona engenayo abantu babe le-confidence ngayo yikho besasigqugquzela ukuthi ngabe kuthi akuyenzakala uhulumende ajoyine i-rand monetary society leyani ukuthi abantu banjani labo kabaholi imali engabantu ingcono lesi sindo ebambekayo njengoba abantu baphuma kulelani ira yama-US dollar kade ukwazi ukuthi isinkwa besikuma 90 cents la ophile kuhle so kathe esikugqugquzela kakhulu ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu banjani bale ndlela abangaziphilisa ngayo ngokuvula amasekthari kube sokusithi le mali ngoba kathe sokuhlupha kakhulu imali ungahambi inkalakati yamagqibhagqibha emali but kayisebenzi because abantu kakula confidence emalini yangikhona ekhona nale RTGS ngoba imali ngamafigazi abo ephephuka emoyeni yiyo esingathi siyiyethenjiweyo ngoba lenye yokubamba le cash yard currency kunto esingathi yard cash kunzima ukuthi uyibambe ngoba la mabhenki kawala mali uyahamba ebhenki bakunike $20 uhambe ebhenki bakunike $60 wena ufuna izinto eziningi ezifuna ama-100 kusazi bo-1000